Baba Dube, siphakathi kobuzima nabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo, kababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo. Njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi, bezitshaya njalo. Kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho obuvela ungangeni. Kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena lembhobho emsebenzini. Kungabi nje indaba zalutho. Kuzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina yiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nxa uzukhangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni, Baba Swati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhathwa lokuqhathwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze elizweni lethu, basiphathe njengabantu, balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe, kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections, ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso, vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akula nto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uzokuthiwa lo udiphothiwe. Kodwa sake sibone okuthiwa ibhadale izisebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange bangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale, banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho, Osman?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhela, singamagundwane.